Ekuqaliseni sithe sikuzwa thina besikuzwisisa angani uzama ukuthi eyazise abangani bakhe umbabakhokheli abeseSADC ukuthi nguye osongumongameli njengoba iSADC kuyiyo vele esiphakathi kwayo ukuthi iZimbabwe ingancediswa njani ukuthi ithuthuke kwezomnotho. Manje ke nxa esesiya kubo Ivory Coast kasi ubona ukuthi Ivory Coast eWest Africa khona ngale ingasincedisa njani esimele esiphakathi kwaso khathesi kulezithembiso ezingengazenzileyo egcotshwa ukuba ngumongameli kakukabi lo msebenzi owodwa esiwutholileyo esikubonayo kusayina kuphela izivumelwano kodwa ongelalo uthole ukhona. Sibona ngani thina usehamba kakhulu ngoba labo abe-Ivory Coast kumbe singathi thina abaholi bamanye amazwe African Union yibo kade labo eKigali bokumele ukuthi ngabe ukhulume labo beseKigali kulokuthi abeseqala futhi ukuthi abahambele ngamunye ngamunye emazweni abo. Kasi bona thina esingathi nayi strategic location ukuthi sinceda kanganani i-Ivory Coast.
Yes, yabona mnumzana ukubana ukhetho soluseduze umgabe ngawo nguye kade ngumongameli siyazi ukuthi sikhuluma nje ama-interface lana esiwayenza ngaso kungokunye kuluthuli kukhankaswa. Kodwa umnankagwa yena sikambone khankasa simbona nje esiya phandle kwamazwe. Ubona njani nxa ukhangela ukubana ukhetho soluseduze?
Lokho kuyasitshengisela ukuthi umnankagwa uyakwazi ukuthi uzawina ngoba ukhetho luphethwe ngabe military kusho ukuthi kukhona abakwaziyo thina esingakwaziyo ngoba njengoba usitsho ukuthi kusukela ngo-2013 iZANU-PF kayizange ihlale phansi zathi siqeda ukuya ekhethweni ka-2013 baqala futhi kuye ebantwini besiyakhetha ama-professional executive committees abo bathe beqeda lapho baqala-ke ama-rallies kaGrace Mugabe kuze kuxotshwe uJoyce Mujuru bathe besuka lapho uxotshwe uJoyce Mujuru ngo-2014 baqala futhi ama-youth interface rallies agcine sexotshe yena umnankagwa. Sekusuke ukungenela kukamnankagwa iZANU-PF kayikabuyeli ebantwini ukuthi yenze lokho esithi ngama-rallies